Umbhalo yesiKristu ithi guqa uthandaze impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo ayikaguquki. Unkosazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengi-5 years ngihamba echurchi bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle money, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza ngisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali naleyo church, maybe kungatshintsha, but akulalutho.
Omunye okhalayo unkosazana Thokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church, ngihlala nginikela every time ngiyanikela but akulalutho olutshintshayo, impilo yami still stuck.
Unkosazi Nyahla Muvelimilayo uthi kudala enikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlalakahle.
Ngabe ngizikhipha sekuzimali zechurch kodwa kuyabe kungelanto ecacayo. Saye sikhiphe sikule ama-$20, ama-$30 kodwa imuli yami ngabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali yechurch.
Amabandla enkolo asimemetheka elizwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. Umposi Solomon Kanyati owe Zion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile, kunembali yamajeyodede abathekezelejele bathi ayi thina nxa sake sakutshila ukujonta nithizilizithanzo zajonta abantu bengavumi bayabazi abantu bokuthagetha balwazi ulusu olungafundanga lwazisisa ilolu kholwa masinya. Ngakhola sibilela nalugcwala ithenti yabantu 5,000 ngasikhathana kodwa ulusu olukhanyiseleyo.
Ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi bandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo, alithathi mali.
Singabona kule ningi ngikhalapha esinye esakhile.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uKegana Ndlovu uthi njengebandla eliqotho badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esinawo abaningi bethu lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona amathethi esiwabona ehluma indawana zonke, inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSen Spanda siphatha amandla kunhlanganisa amabandla ezokholo ye-Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa yibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe, siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaya emsebenzini akula msebenzi, akula zimali, baba yibo abaxibeka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali. Imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo okukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi, konke lokhuyana yikuqileka kwabantu. Ngabo siyaba songamaqili ukusela, akula bhayibhile elikhona la.
Usibanda uyaphambili esithi somele uhulumende avale amabandla angaqedale acila abantu njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kubo Rwanda bagcine bevala amathetha amaningi ngenxa yobuqili bona lobo buyabe kusenzakala.
Lona ibhayibhile lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi abaprofeti bamanga njalo abantu bazabakholwa. Kambe zinsuku zokugcina lezi na? Mimi mina Studio 7 igama la mwenza Studio Spanda.
Ayinge tungenena.